Izakamizi zamatobo zithisa kule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha abuza ngamasele enkomo kungakho zithethe inyathelo lokubumba linhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Ihawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicathileyo lisebenzelana lamapholisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yehawu lezifuyo umnumzana Cuthbert Mkhwebu odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi sizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Sizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi maso kufanele sisebenze siphike amapholisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu uto kudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawo masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zithe zabamba lawo masela okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi. Kuthi umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Kwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku gcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umthole sephandle avele saklolode ukuthi hayi khona kade zizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma nisenzile silazi izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
Umnumzana Gaido Mpire esinye njalo isakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasantungwane emapholiseni.
Inhlanganiso yehawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabopha kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenzayo kahle kahle labantu bomthetho ekusentsheni lwenkolo.
Umnumzana Victor Bodloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuquta ubuthongo ngaphandle kokuba la masela ezifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esabathungatha bakhona abanye esabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanyakugu eGwanda South lapho athola khona inkomo ezedlula ikhulu ezazitshontshiwe abopha abantu kodwa kuze kube lalamhlanje ngakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yoxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyedlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni wezansi emandebeleni utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambise emthethwandaba njalo kufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.